ngemva kokuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani so ukuthi ukuthi i1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurahundi indaba yeGugurahundi yathola ukuthi indaba lokhu ibhoda nje engapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki izincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yena leyo kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ngama birth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa namhlanje ezaba ngumongameli indaba yeGugurahundi yasondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula kusho ukuthi khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa ngimpilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugurahundi la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi wababe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake wabakhona njalo wabulawa ngesikhathi seGugurahundi konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokweqiniso ukuthi iGugurahundi yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugurahundi so thina sithi i1 billion ingabe futhi isikhani ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakala ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhangela ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo akumelanga kuphindwe sisiya phambili.